Manje inkosi Sibanda wahlalela ekuthini lemakhandini uvukela edolobheni lakobulawayo ekuseni nsuku zonke njengaye wonke umuntu osebenzayo. Umfoka Sibanda yena kodwa akaqhatshwanga muntu njalo akusuye omunye walabo abaphila ngokuthengisa emgwaqweni yedolobho leli. Esakhe isikhathi usichitha esendaweni zokubheja esezimemetheke zagcwala idolobho lakobulawayo. USibanda olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Freestyle Football Federation uthi uqale ukungena endaweni zokubheja esiyazibukelela umdlalo wenguqu ukuze athole ulwazi ngokwenzakala emazweni aphetsheya kodwa laye wagcina esehawukela.
Langumuntu osebenza izinto ze-football, ze-sporting. So kuyandinceda ukuthi ngikwazi ngama-teams, i-latest information eyenzakala endaweni ze-football. Akula muntu ole-information eningikwedla umuntu obhethayo. Ya yikho ngingakutsho kokuqala. Okwesibili ngingatsho indaba yemali ukuthi yawe uyakufaka ukhangelela ukuthi uzaphuma le mali kodwa hhayi kukalutshwane. Lami vele nje angikhangelela imali ngoba kubalutshwane kuwina. Ngikhangelele kakhulu endaweni zokuthola i-information le ndaba, indaba ezinjalo nje.
Uliphathe Mthinzi othi yena ukubheja kusiyo indlela afuna ukuphila ngayo njengoba kwesinye isikhathi kungamhambeli kuhle uthi uyabheja ngoba kungela enye indlela angathola ngayo imali. Umthinzi laye uvumelane noSibanda esithi abanikazi bezindawo zokubheja yibo abathola imali eningi ngoba kunzima ukuthola imali ethe xaxa ngokubheja.
Hayi abanye bayawina kodwa ababini wonke. Laba bayenza imali enkulu abaningi bayajo. Makhangela imali bayenzileyo abafelile imali ezinzawo. Imali yabayalabantu kodwa hayi imali bayenza inini. Abantu bawinayo balutshwane kodwa kuwina kuwina kula malanga. Hayi ingaba ilanga lakho lokuwina uyawina inini but nguwenze afafule.
uTebogo Moloi uthi kuya ngenhlanhla yomuntu njalo kuba khona kwendawo zokubheja sokusize abasakhulayo abangaqhatshwanga ukuba benelise ukunakekela imuli zabo.
Engingakusho nge-sports betting sincede intsha yethu ngoba njengamanje sikhangele ilizwe lethu imisebenzi ayitholakali. So iyasinceda kakhulu ngoba sikwanisa ukubana sithone sizihlalele khona ngala ezindlini ze-sports bet. Sizama ukubana sithole ongamasentinyana ukubana sizame ukugcina abazali bethu nabantwabethu. Njalo kusenza sazi namaqembu labadlali abadlala khonapha lokali labanye abadlali abadlala njalo international.
Kule ndawo ezidlula ezinhlanu ezitholakala edolobheni lakobulawayo lapho kubhejwa khona njalo lezo ndawo zithona zigcwele phamu abantu bezama inhlanhla. Kulezi ndawo kutholakala omabonakude abaye betshengisa imidlalo etshiyeneyo egoqela yenguqu eyokuncintisana kwezinja kanye leyokuncintisana kwamabhiza. Kube khona njalo le midlalo yokuzibazela ebizwa ngesilungu kuthiwa i-virtual sport. Abaziyo bathi amaqembu angaziwayo abhadala ngcono ungabhetshela wona ngoba lawo aziwayo eyandelwa ngabantu yokudala ukuba inzuzo ibe phansi. Ngiyimele i-67 kobulawayo ngingujoseph Njanjini.